ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumaikobe kuliviki imthwakazi omuhle sisesigaba semagwegwe constituency lapho sixoxa lo mnumzana Zenzonyoni yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe othi hey puti mike isifithingelaso sokungena kukhetho kulumnyaka ngincintisa ukuba lilunga ledali lephalamende masambeni kuye siyezwa okunenge ngiyakwamukela kuhlelo Zenzo njani
ngiyaphila puti mike unjani baba
hayi ngiphilile Prazenzo, sengibone usuposta amavideo njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho ukhangela ukuba lilunga ledali lephalamende esigabeni semagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo bhuti, asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengama-youth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lama-youth because ngikholelwa ukuthi ama-youth lawo futhi ngani ayancindezelwa ungayisikho kodwa lokho futhi kunengo esikubonayo sokusilela kakhulu ezigameni ezijiyeneyo njengama-youth okwenze ama-youth asukuma emaningi ayisini ngedwa engisukumile emagwegwe ngakhangela maningi ama-youth ama-independent futhi amanye amagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amathumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledale lephalamende kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya ngathi so far nxa ndiyakhangela sibathathu esingathi sikhona esikhontestayo kulesana esigaba semagwegwe ikhona indoda la engihloniphayo engithi nguNigel Ndlovu kuzoba khona lomunye ujahanyana esakhula la kuthiwa nguNyasha. I think okufuqa ama-youth ukuthi la aphakame is just because of ukubona uncindezelo kakhulu phakathina kwama-youth because so far so good asikaboni thina hayi kakhulu i-candidate ethi nxa siwinile ikhumbule imisebenzi eyenziwe ngama-youth ngaba imisebenzi yokukhampena ngaba imisebenzi yokufaka ama-posters ngaba imisebenzi yokwenzani kakhulu esigabeni ekhampanela yena lowo muntu eyabe eyi-candidate emva kokubana ama-youth esebenze nzima kasitholi kusiba le ndlela ama-youth encediseka.
Awungitsheleke Zenzo, njengoba kula ma-options amaningi okukhetha kulo mnyaka kulabantu abayi-22 abakhangela ukungena kukhetho kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kuqakathekile ukuthi izakhamizi zesigaba sakho zikuvotele ukhetho lolu beshiya abanye?
Thank you so much ebhuti umbuzo omuhle kakhulu I think mina njengoZenzo ngikhokhelela ama-organization amabili okuthiwa yivuya echaza ukuthi ibulawayo unemployed youth agenda kuzoba ne-organization yesibili othiwa i-Education and Employed Youth Forum of Zimbabwe. Ngalawa ama-organization amabili kunenge engikwenzile emphakathini wemagwegwe la emphakathini wezindawo ezijiyeneyo kakhulu ufikele isibanga sokuthi sibe sigijima emakhaya nasemathawni lapha emadolobheni sincedisa ama-youth lawo angalama-birth certificate. We managed to achieve a lot of ingathi is 45% out of 100%, which is at least we achieved something ngokuncedisa ama-youth abalezithupha nama-birth certificate. I-organization yebuya senelisile futhi ukusebenza emphakathini wemagwegwe lezindawo ezishiyeneyo kwama constituents singenisa ama-youth imisebenzi ezindawo ezishiyeneyo like RNL ezishiyeneyo sikhulumisana namakhampani as an organization not a political movement but as a civil organization ukuthi sibone ama-youth senelise ukuthola imisebenzi kobulawayo noma ama-odd jobs. Senelise about 273 youth benefited through my organization and through Education and Employed Youth Forum of Zimbabwe senelisile to facilitate for the youth to benefit with the ama-birth certificate. Ngakhona lokho kuphela kwatshengisa ukuthi I am a leader olenjongo laphambili ofuna ukuncedisa go to old people's home entembele sincedisile sidonator ukudla impuphu ingubo amashisi amasepo okwathi amasepo ogesi same like ngathi emthuzini wethemba children's home. Angibona ukuthi nxa abadala bengangivotela kumbe i-constituency ngiyiwini ngingayehluleka ukuthi konkona engenelise to serve and deliver in my constituency.
Qhiba uhlelo Nyoni utshela abalaleli ukuthi nxa befisa ukuxoxa lawe imali ngomkankaso wakho bangakuthola kanjani?
Ngiyabonga Portmile. Ngiyatholakala ecingweni, ngiyatholakala kuFacebook, ecingweni inumber is 0713 142 273.
Anyoni ngikuzwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle kuya la ukuhlela.
Ngiyabonga Portmile, thank you so much baba.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Zenzonyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontana njalo ongumkhokheli webandla le-Federal Democrats of Zimbabwe yena othi puti mike ngiyangena ukhetho kulumnyaka ngikhangela ukuba lilunga ledali lephalamende esigabeni semagwegwe constituency. Kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle masibane ngeviki ezayo olivalisayo ngumaikobe libe leviki elishukela.